Hayi, mina engithemba ukuthi uzabatshela iqiniso ukuthi elizweni kunzima, umbuso wakhe usuyehlulekile, sekubonakele ukuthi akasoza alibuse leli lizwe, liyamehlula. Uzazama ukuthi atshele abangani ukuthi ukuthi akwanise ukubusa leli lizwe ayenze njani. Ngithemba uzabatshela labangani bakhe khona ngalo ukuthi hayi, kuyawonakala kuseya phambili. Labantu kajenisela ngoba kasela ama-policies angathuthukisa leli lizwe ukuthi abantu baphile kuhle. Kasela ndlela zokuthi i-economy nale ayivuselele athini. Acela uncedo khona ngale, nxa ke khona abangamncedisa bamnike ama-ideas ukuthi angenza njani ukuthi abuse leli lizwe. But ngokukhulayo seyikho khona, mhlawumbe kungaba nzima ukuthi avume ama-ideas avela kwabanye abantu. But angiboni into ezaphuma ivela khona ngale, kuyabuya kufanana kuphela.
Ye, nxa sesihlangela njalo baba Moyo, simzwile umongameli khona ngale e-Ethiopia ekhulume sithi kuyazala abantu ababejengisela emgwaqweni babefuna ukumsusa embusweni. Ukubona njani khonokho?
Ukumsusa embusweni kuqakathekeni kangako? Le into ayiqalisi ngayiqalise ngulo bengu-president amgubha esikhundleni. I-problem yakhe ukuthi yena ukhangelela isikhundla kakhangelelanga okufunwa ngabantu. Akula abantu babezamsusa esikhundleni, abantu babetshenisela, abantu abalambhobho, abantu abalalutho, abantu bamtshenisela ukuthi siyalamba, and uyakwazi ukuthi abantu bayalamba. Obviously i-fuel nxa isuke yakhuphuka yaya phezulu, kutho ukuthi le ntengo yezinto iyakhuphuka. Yikho okuthunike abantu ukuthi le msebenzi ingekho, kungela muntu osebenzayo, ama-families amaningi baphila nzima ngokuthengisa lani. Nxa i-fuel isisuke yaya phezulu, labo abaletha izinto elizweni bezothengisa ngoba ilizwe lingaprodusi lutho, bazakhweza, kugcina abantu bebulawa yindlala. Akula into yokuthi abantu babefuna ukumsusa esikhundleni. Angaze abamu-advisayo kumbe bamtshela khonoko kumbe ngumbono wakhe asazi. Asingazi khona ngale bandleni lakhe kumbe yibo abafuna ukumsusa. But abantu nje babedemonstrator betshengisa kungahlali kuhle. Angiboni into yokuthi wafuna ukususa esikhundleni. Isikhundla leso isiqatheke ukwedlula iy'mpilo zabantu.